Lokhu ngokwesibili uMnumzana Robert Mugabe esehluleka ukubuya ukuzophendula imibuzo emayelana lokunyamalala kwemali eyaphuma ekuthengisweni kwamadayimana efika amabhiliyoni alitshumi lanhlanu amadola 15 billion edale lephalamende. Emele ikomiti ephalamende ehlaziya ngalolu daba, uMnumzana Themba Mliso uthe babize uMgabe okusemthethweni. Khathesi sebezamnika ithuba lokugcina andubana bamthumele amasamanisi.
It was unanimously agreed that we write to you so that he appears.
Sivumelane sonke ukuthi simbhalele incwadi simazisa ukuthi sifuna ukumbona mhla ka 11 June ngo-2 emini. Kuncwadi le sizamtshela ukuthi lokhu sikwenza ngamandla aphi. Ehluleka ukubuya sizambophisa asonto esiyifisayo njalo sifuna lokhu kungenzeka. Njengomuntu owayengumongameli welizwe leli ungumuntu ohloniphekayo njalo sithi ukuthi simhloniphe besicela ahloniphe imithetho yelizwe leli. Kajeziswa sifuna ukumuzwa ukuphela njalo siyamhlonipha.
Osakhulayo unkosikazi Nomathemba Nyoni uthe kusobala ukuthi uMgabe kasoze alugxobe ephalamende okutshengisa ukuthi inhlangothi zomthetho zikahulumende azilamandla.
Ngokubona kwami bekusegcekeni ukuthi uRobert Mugabe kasoze ahambe ephalamenti njengokuthi kade ebizwe ukuthi abe khona. Njalo ukungabi khona kwakhe kutshengisela ukuthi iphalamenti kayilawo amandla okuthi ifake izahlulelo njalo i-acte against umuntu onjalo. Ngoba nanku khathesi njengomuntu esingathi wayeke waba ngupresident njalo besingabe sikhangelela ukuthi ahloniphe imithetho yelizwe. Akakwenzi lokho, uyenza okungakhangelelekanga ukuthi akwenzi.
Enye ingcitshi yezombusazwe uMnumzana Tshenetsani Ntungagwa uthe omliswa yibo abalenkinga ngoba abazi ukuthi bazakwenzani nxa uMgabe engaqhubeka esala ukubuya.
Ukubona kwami ma engabuyanga okwakuqala akula themba ukuthi uzabuya okwesibili. Bona kumele bekhulume ngemthetho owephalamenti kumbe nomthetho weparliamentary portfolio committee ukuthi umuntu ongabuyanga uyenziwani. Okwakathesi ukubona kwami bona yibo abalenkinga, kukhanya kabakwazi ukuthi bazakwenzani ma engabuyanga. Yikho ukubona kwami lapho esikhona. Kwakwaba lekho ungahungela ukuthi bazamlanda emzini wakhe lapho ahlala khona. Angikwazi ukuthi kwasuka kwaphetha ngayo. Ubona kumele becace izitsheziswa. Ongabuyanga uzayenziwa lokhu lalokhu lalokhu. Abakakhulumi lutho.
Umgabe kakakhulumi ngokungabuyi kwakhe njalo akaziwa ukuthi ucabangani ngalolu daba. Ukweyiswa kwedale lephalamende lamandla alo abonakala kuphela kujeziswa owayelunga ledale lephalamende engowebandla eliphikisayo ele-MDC uMnumzana Roy Bennett owacina egwetshwa ngocuku evalelwa entolongweni ngomnyaka ka-2009. Ngaphandle kodaba lukaBennett akuzange kubonakale ukusebenza kwamandla aleli dale. Ngakho-ke umuntu wonke ubheke ngelihlo lokhozi ukuthi bazakwenzani omlisa lekomiti yakhe uMgabe angaqhubeka eqinisa ikhanda engezifakaza. Ngimele isitudio 7 seHarare, ngiyuGibson Pepe.